bona njengami ukuvalwa kwe-embassy uzaphazamisa into eziningi ngoba nxa singakhekela sizabona ukuthi abantu abafuna ukuthi bebe le nkulumo le-America kumbe bebe esingathi i-engagement abafuna ukuhamba bonke bangena basensi embassy ukuthi bafike e-America. So nxa kuyukuthi ivaliwe uzatsho ukuthi inhlelo zabantu abaningi ezokuthi bakhulumisane le-America kumbe bavakatshele e-America kuzatshabalala.
Yiziphi ezinye inhlelo ezizathinteka eZimbabwe?
Zabona ukuthi uvalwa kwangikhona kuya-affecta into ezinjenge aid ebuya lapha kumbe uncedo olubuya lapha nge-US aid ngoba layo i-US aid ivaliwe. Ulesebenzi esebenzeli embassy izalwane zalapha eZimbabwe siyakwazi ukuthi ngo-January kula ma-bills abaningi okumele abhadalwe i-two fees lokunye okuningi. Abantu baya bengakwanisa ukuthi bakubhadale lokho ngoba baya bengatholanga esingathi i-salary yabo kumbe i-pay yabo.